So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa le-CCC 121.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke be-former president they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position ikhona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okunenga lolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Agusi thandabuzi tungobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfo wethu omunye wama champions. Abantu bezanu babekhanya kuma video bekhupha bedabula ama poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapoliseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama poster ethu. Amapolisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa banjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani yizanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe i-CCC, sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusimbisele muva, lokhu kusipha isimpathy abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ebe bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi bayabhala bafike bathele umlaza bathele i-oil bathele i-petrol baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapolisa aphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapolisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapolisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminister ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kuleri run okwakhala khona uThwangirai. abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over electoral processes ethi yafakwa eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga eCCC alwisana wodwa.
Ngike ngabhodaboda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU-PF befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhela kumama uValerio I think nxa ngaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengeZANU-PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Mohadi nochairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke beformer presidium they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambanisa kweyedwa ngoba thina njengeZANU PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna ukunqoba kuhle lokho abakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga aweCCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale ukulo siswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga aweCCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even sokuthisana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU-PF asikho khona ngale thini ngoba ndabona abathi khona kulamanye ama-candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama-candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU-PF lapha bangathi labo bebedatshulelwa amaphepha abo okukhankasa amapholisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama-posters ethu asedatshuliwe edatshulwa ngabantu bona labo abe-CCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakuseke eThekwini nxa ngaphambanisi esadabula ama posters ethu senza lokhu naloku kwathi uthunywa ngumanager kunenge engawuqamba khonapha ekobulawayo ama posters ethu ahlale edatshiliwe njalo nje siyakubika khona kwemapholiseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi nabantu kuba nzima kathi ngikhuluma so ingatsha zethu ze security ku ZANU-PF zibhizi zicwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapholisa masinyane kwenzelo khona ukuthi ayi-application ukwenzela ukuthi kona ku-approve ngoba amapholisa kabalani lokuthi iZANU-PF kumbe i-CCC kumbe izaphu kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenza ama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwedagi.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwedagi.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Elezimba boyizolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini isihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesi sikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke engeke ibe ngumlamlankuzi ozimele ukudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba yinto efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion eningi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion eningi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi kube sekuyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba leZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhumba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba esebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungangokuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba xalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento leyo ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sigulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphutha elikhulu lele lenziwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwandaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudoniselana okunjalo inhlanganiso esifana leSadaki le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba leZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lomavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzaba khona ikuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama observers. Kodwa ke iZimbabwe is a sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sokufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe is a sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizanu PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi sekulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti, nxa isidlule emakhoti except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma i-CCC noma izaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kube sekutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sekufika enye indlela yokuhluthina umbuso ngezinye indlela lapho engagcina isingenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafanele ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokhu okutholakaleyo kumphumela yokhe.
Alo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Uba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalithumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lelezomvikela eleDefense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile, kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanxa ababhubhileyo bebebaningi kulanyakenye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatebeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. abancintisa bemele ibandla lezanu PF insiza ngomnumzana Space Thole lo Faraita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani nonke, hayi siyajabula umsebenzi eliwenzayo qhubekani phambili ngoba sethulele izidaba ezilahlonze. Mayelana ngendaba zokhetho, hayi nabonana abantu abalenkinga ibana abantu abavutisayo la. Ikhomishina leyokhetho le yizanu PF leya khomishini le. Ya kumhlophe kuyacaca ukuthi ikhomishini yana is working under zanu PF. Akula bandla elingabusa 40 something years. Loko liwina liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavutisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeke aze kube winise enye iparty bavele bazathi kube loko beyirigelizana loko beyirigelizana waya waya kuyacaca nje mhlophe ukuthi hayi kusasele kunzima lapha lo kusaphethe abantu abakhona pha kucommission yokhetho abantu bezanu laba batshelwa bana ukuthi yenzani so hayi kunzima bakithi lezinto akithi lizwa lakithi linzima kakhulu sizoba izigqila. Angazi ukuthi kuzophelela kuphi. Angazi kuzophelela abantu lokuvezaleyo kube yizigqi. Angiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka izanu PF yehlulekile. Lazi izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana lamaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo ephuleyo. Izanu besehlile kuyimente naleyo migwaqo. Bethi lathi singatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupha. Imfundo kayisekho ngoba kufunakala ama-USD esikolo. Thina asisebenzi singabazali sikwazi ukubhadelela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magetsi. Imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola ulayini ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga umsebenzi eBotswana. Yini yona leyo induni yokuthi ivotele izanu ukuthi kuqhube nge-5 years ingane zisiya kwezikafuleni eBotswana kube siyadliwa zingonyo zangu eSouth Africa zichiswa ngamathaya eSouth Africa. Yikho bona abathi sikuvotelele khona izanu. Kodwa noba akwazi ukuthi balwa lo Smith bembangisa into efana lana le. Lathi sisikhadile izanu ke besiyekele sivote umthandayo. Bengasibambi inkani. Thina sitholi lutho ngezanu. Izanu isikhiphe isithunzi singamazibhabha. Sisifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela enkundleni zokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma kwi-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukubana wasiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala eSouth Africa asukumeni siyevota. Ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba. Kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi sikhe sikhipheni leli qembu okudala lakuse singakazalwa. Kunezithembiso zamanga. Izanu inezithembiso zamanga ezingasisindawo. Khona lapho ngomanje siphila eSouth Africa kwamanye amazwe shiswa every day sibizwa ngamagama angasile sihlupheka sigijima waya every day asilali silala wenyona but sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngansiya sisebenzele lisiphilise liphilise nabantwa bethu imigwaqo ifile akunamanzi akunagetsi but baloku abeveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhodwa. Angeke abantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe ngenkomo, beze lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayikho imfundo iphansi. So akunjele ukuthi wena kunguwe uya kuphuma emzini wakho uthi wona uyavotela izanu. Izanu lo eyivotelayo uthi izovusa liphi ilizwe ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile, washiya abantwana wazoba ugogo usungaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubisa iqembu eliyiwayo.
Yes, Studio 7. Ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sokugcina, first and last bantu bakithi. Sambeni siyovota bantu bakithi, first and last bantu bakithi. Sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo. So isikhathi sokucina abantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe leshiti lekamnangagwa le esiyibonayo le bantu bakithi sami sivota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokhu sikubonayo abantu bakithi kambe another 5 years futhi ezobuya silokhu esiphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli be-Church Champion sicela fikisa abathengisi abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-Advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nihambana ama-church kuphela lathi abemabhawa sicela akasibonga sitshele idatha uyasithanda uyasifuna lathi esilandele ezomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezinyanga zethu ezelaphayo sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abaningi esinganasibobani lapha kuye so lokhu ngibone ngani kungambiselela emuva but kuyabisela abantu emuva sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe siyabonga ngimbo thensalt
ngiyambingelela emsakazweni umgqilazi mfo wamanxiwa okhulumayo ngibuya phansi le maphisa sanibonani balaleli sanibonani basakazi bethu ku studio 7 yiba kwethu sokusela amalanga sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki ningasichitha isikhathi ningamoshi ithuba Votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa umnangagwa makaphume asikhatha asinandaba ukuthi kungena bani njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni china akuzusiza ngalutho kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwaMthwakazi nesizwe sasezimbapha babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha indabo zabo
Studio 7 ninja hayi siyaphila inke ngiphawule la mina hayi abantu kasikeni sikhulena sike sikhuleni i-43 years sinot ejob kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela ambona ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso sakhuluma ngebandla leli ngisabuli khuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlweni wami leli gama ambona ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le kuluma zikhulumayo asizonkuluma ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahlupheka bangaphandle kwelizwe hayi kambone ambone impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu hayi ambone ukuthi umuntu ophililelo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kati abantu bebaleka bonke bejampe eluzini iboda bekhetha ukubulawa bekhetha ukuchishwa bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange layo ubaba wethu nalowo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhule mahlathini lo okhuluma
Siyabonga Zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale udubo olukhulu, kutsho ummeli welemelika kumanyano we-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu azisela mizi, abantu kazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwe ngulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-Ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El-Fashar, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa imbiko ethi kulamaqhuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo kumele sikhuthaze amaqhubula ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe yadlelana lalo acebisa amaqhubula ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo, lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa koncedo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sesombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwiswana wodwa nje kuphela. Le-Zimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela ngu-Chris Gandhe.